So we see card is in the VOA in the belly.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 26 kumfumfu 2022 igama nguntungamizi Nkuma. Nansi ezihamba phambili. Uyaqala umhlangano wokudinga inkokheli yezanu PF entsha owe Congress namuhla. Leli bandla lisithi akekho ozancintisana lomongameli Mnangagwa. Abafundi eJoshua Mkabuko Nkomo Polytechnic eGwanda bathukuthele ngemva kokubanjwa ngamandla ukuthi baphatheke kumkhankaso wokugqugquzela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF yiMelika. Abahlala eNkosi Mine lapho kulahlelwa khona izibi zedolobho lakoBulawayo basengozini yokuhlaselwa yimikhuhlane ebangelwa ngamanzi angcolileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli yezanu PF entsha owe Congress uyaqala namuhla. Leli bandla lisithi akula muntu ozancintisa edinga isikhundla esiphethwe ngumholi walo umongameli Emmerson Mnangagwa. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zezanu PF umnumzana Obedi Mpofu uthi labo abathi umsekeli kaMnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga ufuna lesi sikhundla bayazikhohlisa. Umpofu utshele usanekile mhlanga weStudio 7 ukuthi iCongress yabo izaqala ngomhlangano wePolitbureau ekuseni namuhla.
Wonke amaprovinces jikelele athi ubukhokheli obukhona obukababa uMnangagwa yibo ubukhokheli abafuna buqhubeke busiya phambili. Ngikhuluma nje mina ngiphethe ingwalo zonke ezikhuluma ngemisebenzi yephathi, yikho njalo ngingubabhalane omkhulu wephathi. So into engiyikhulumayo sonto yokuthi ngiyamafungafunga ngikhuluma into emgqoka eqondane lokusebenza kwezanu PF. Ubaba uMnangagwa ngubaba osikhokhele ku-New Business Section ngendlela emnandi okumangalisayo. Ikhangele ukuthi iZimbabwe, although singaphansi konke kwama-sanctions afuna ukudiliza ilizwe lakithi, ilizwe leli yathutheka okumangalisayo. Ukuthi kathi sikhuluma nje kulama projects amangalisayo emgwaqweni, ukuzakhiwo, yonke into eZimbabwe intsha enziwe ngeminyaka emihlanu edlulileyo. E-airport kutsha, e-parliament kutsha, emgwaqweni kutsha, yonke indawo emamayini kutsha, kulemkelati emayini enzisitili, kulamanye amamayini enziwayo, kuyamangalisa. Yithi ngama-sanctions akhona siyawakhalela, kodwa hatshi asoze sikhale singenzi lutho, sikhuluma sisenza. Laba abafuna ukusifakela izijeziso lezo abazifakileyo bawenza isikhathi sabo. Njalo umhlaba wonke uyona into eyenzakalayo leyo ngebujeziso leyo kayenza ngqondo. Njengabantu nje abalomhawu, abantu abafuna ukuthi bakhokhele ilizwe bengala sekelo lwabantu abaningi beZimbabwe.
Siyake sibone lapha sokule nhlanganiso ezithiyeneyo ezithi Teachers for Economic Development, kodwa bephinde bezithi for ED labantwana, Student for ED. Liyakwazi lokhu, zinhlelo zebandla yini? Kumbe baziyenzele?
No, iZanu-PF isebenza ngalokho okuthiwa ukhetho omthandayo, which is ngesilungu kuthiwa i-democracy. Siyavumela bonke abantu abafuna ukusebenza lapho ukuthi babuye ngendlela ezijeneyo, babuye ngamabizo ajeneyo, kodwa ukuxhasa inhlanganiso yethu yeZanu-PF. Lokhu asikudingi ukuthi kona kubizwe kwathiwa this for what, but sidinga ukuthi abantu laba bafuna ukusebenza le bandla elelaqeqeleleka inkululeko ilizwe leli. Ngiyacela futhi abantu abaningi isithi bakhampele la maphatha amancane ahlale khuluma amandla babhizi balandelela into zenziwa iZanu-PF. Sina ngapa sichaya umsebenzi bona bachaya ukuthi ulobizweni ukuchothoza kuphela ayisekhathla
lokho. Kodwa ke nxa ukhuluma ngokukhankasa sesikhayela ama by elections lawa adlulileyo ukuchonye ngokhetho oluzayo. Nilethemba yini lokunqoba ngoba abanengi bathi hayi umnotho welizwe ibandla elibusayo alenelisi ukuthuthukisa.
Hayi lokho kusitshiwo ngabantu vela sebehluleka behluleka bazahluleka futhi thina sisebenza izifiso zabantu. Ama-elections adlulileyo amakhethi akuzange kube nokuthokozela kulabantu abebebuya bezoletha ukuxabana bezoqala abantu bezocela abantu bezanu p f ukuthi kube nomsindo so that bagijime bayenxe kumamsakazo enjengestudio seven bazocomplaina aathi so politics le ipolitics ukuthi kukhuluma nabantu.
Umnumzana Obed Mpofu ngonobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kubandla lezanu PF. Sixoxe njalo locubungula ezombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi ukuthi insight ngayo ngabantu abasinsiye abakhangela ukuthi bona babusa bengadlalisa ama resources elizwe. Bebengafanelanga ukuthi bekwenze ngoba abakwenza yilokho okuthiwa emabandleni ikwaya. Ngabe kuthiwa bekuyi-Congress, ngabe size kuthiwa ama-provinces abe nama-preferences. Kuthiwa hayi kwaprogram amabizo kuma-provinces bagcina bevotile, bagcina bethe hayi either bavumelana no-Emerson, abanye bathi bavumelana no-Govea. Omunye wawina phakathi kwawo athi bakuyana ukuthi wathethe isikhabalo Emerson etc etc ayisiyo nto etshengisa umbusazwe okhululekileyo.
Akuvezi yini ukubambana esingathi kukhona kuzanu p f njengoba besithi phambili ngomnanga kwabonke?
Abantu bezanu sivela ngo-2017 lapho bathi bexothe u-Emerson bonke bagida ngemva kwamala kwe-14 days baselegida bephotha umgaka okungabakhuza ngaphakathina kwabo ukuthi lisikela njani umuntu wehluleke kanje bonke baza kuthetha silathoyisa kuse kungaba umuntu wesibindi kumbeni lebutho bengahamba ngavuke ekuseni sebemxhotshile ubabalo uzabona buselegida futhi bezithi umuntu lo wayemubi ubesona. So ayisikho ukuthi konke lokhu ukuthi bonke bathi kwankona bavumelana layo i-true reception yokuthi bakholelwayo. Bonke abantu bankona ba-operator njengerobot ngabantu aba-dishonest ngabantu abagangileyo abathi even besenza into beyenze bengasikho lokhu abakuthoyo but ngenxa yokuthi libandla labantu abaxhwalileyo abangamasela basekela yonke into ezilongezi izabadefenda ekugangeni kwabo.
Nxa sesikhangela labo abathi uChiwenga ukhanya laye efuna isikhundla sikaMnangagwa singathi bakuthatha ngapi njengoba yena uChiwenga sezikhulumele wathi laye usekela uMnangagwa?
Uyakumbula uyemasona sithi ngemva kukababa uMgabe ngalwana mnyaka bathi sebemxotshile bonke opha baphuma sebengabantu oda betshengisa ukuthi banenzondo ngomgabe. So izanu awulaleli lokho abakutshoyo. Izanu libandla elinzima kuyavuza ukuthi ukhangele umuntu ebusweni ukhangele umzimba wakhe. Balutshwani abantu eZimbabwe abasekela izanu kodwa libandla leliyana okuthiwa ingani yimpisi okuthi ungayigada kayehliwa akula ngoba kathi kathesa umuntu ophilile engqondweni ume sithi uvisela u-Emerson uthi ayekwenzani phezu kokubulala ilizwe lokhu akwenzileyo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu njalo uhlaziya ezombusazwe. Abafundi ekolishini leJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic eGwanda bathukuthele kulandela ukuphoqwa kwabo izolo ukuthi baphatheke kumkhankaso wokugqugquzela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezedeswa amalunga ezanu PF yimelika. Uhulumende obelaye izikolo zonke elizweni kanye lamakolishi ukuthi abe yingxenye yalolu hlelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abafundi laba bathi baphendukise emagedini ekholeji ekuseni batshela ukuthi kumele bayophatheka kulo mkhankaso wona oqhutshelwe emahofisini kampathintambo obona ngezenzakala ezansemandebeleni umnumzana Abednego Ncube okuyinto engabajabulisanga. Omunye wabafundi labo ongathandanga ukuqanjwa ngegama ngoba isidwe sabo uhlukuluzwa ekolithi kanye ngukhulumende lamalungu ezanu PF uthi badlalisele isikhathi sabo sokuthi aditha izolo. Uthi udaba lwezitheziso ngolwamalungu ezanu PF kuphela olungelane lokwenza labafundi kumbe izizalwane zeZimbabwe. Amazwi la asekelwe ngesinye njalo isifundi laso esingafunanga ukubethwa ngegama. Abafundi bezikolo zemfundo yaphansi eGwanda labo baze ngobuningi kulombuthano asenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla sekolitshi leJoshua Mkabunkomo. Ekhuluma kulumkhosi unobhala wesabelo seMatabeleland South ehofisini kaphantambo obona ngokwenzakala kulumhlubulo unkosikazi Lathiso Dlamini Maseko uthe kubalulekile ukuthi amazwe asentshonalanga esule izitheziso lezi.
Ama-imida assumption ayenza umnotho wethu uhlale wethukile njengakho lokho esikubonayo.
Umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Abednego Ncube la usekele lawo mazwi.
Sesineminyaka leli minyaka eminingi kakhulu ngama-amenities ngama-bridges nayonke into esekwe
abanye abaphatheke kulumbuthano balethwe ngamabhasi besuka endaweni ezikude. Unkosikazi Siphilisiwe Sifanda uze lapho esuka ePlumtree ngebhasi ezobukho.
Izwe lifike phansi kakhulu indaba zama-sanctions, indaba leyama-sanctions ingaphela kumbe ngithi imiswe kwenzela ukuthi sikwanise ukuthi inhlelo zelizwe ziqhubekele phambili njalo lathi ilizwe lethu leZimbabwe libe recognized kwamanye amazwe kwenzela ukuthi kube khona i-development elizweni lethu.
Umnumzana Dingindlela Ndlovu ongumsekeli webandla elibusayo leZANU-PF eSlim eMangwe uthi ufisa ukuthi amazwe asentshonalanga axholele leZimbabwe ukuze uZulu aphile impilo engcono.
Mina ngokubona kwami ama-sanctions ngiwabona esilimaza kakhulu kazi ngoba kunje kathesi ama-investors kunzima ukuthi alibuye elizweni lakithi. So yikho lahlaphe sicela ukuthi alubana labo bonaba abakusinikeza lawo ama-sanctions bayasixolela nje labo bake basiyekile lathi sizosinika i-chance ukubana lathi sitshengise ubungcono bethu lathi siyiZimbabwe.
Umnumzana Thandeka uzinemkandla olilunga lebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalitions for Change uthi lo mkhankaso kawuncedi ngalutho.
Ngobana ukuze kulungiswe indaba ezisheziso bona abababusayo bayakwazi ukuthi kumele benzeni. Lokhu kutshona becaba abantwana elangeni besithi batshengisele nto kazifuni kakusebenzi. Asoze wephule amalungelo oluntu umhlaba ukhangele wona lowo ufakele izijeziso ubuthi usithi lizifakeleni.
Amazwe asentshonalanga afakela bebandla leZANU-PF abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa izijeziso ebethesa umlando kwephula amalungelo oluntu lokuqilibezela kukhetho. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Abantu abahlala eNkozi Mine koBulawayo lapho kulahlelwa khona izibi zedolobho basengozini yokuhlaselwa imikhuhlane etshiyeneyo ngoba benatha njalo besebenzisa amanzi angcolileyo abawakha echibini eliseduzane labo. Inhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ithi abantu laba kumele bathole amanzi ahlanzekileyo ngoba lelo kulilungelo lomuntu wonke elizweni. UGaynor Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa.
Izakhamizi Zengo's mine slum segment kobulawayo lapho okulendawo eyiyo okulahlelwa khona izibi zonke zakobulawayo ezihlezi kulindawo ngenxa yomkhonomi onzima ongasabavumeliyo ukubhadala irenti emalokitshini njalo abanye bahlezi ngenxa yokufuna ukuba seduze kwezibi ezilahlwa lapho ezizwe abazidobhayo baphile ngazo ngesizathu sokusweleka kwemisebenzi elizweni. Zithwele nzima ngokuswela amanzi ngoba idolobho lakobulawayo kalibaningi amanzi kakulampompi zamanzi abathola khona amanzi ngoba kuthiwa ngabantu abahlezi okungekho emthethweni. Kuminyaka eke yadlula bebevunyelwa ukukha amapheyili amanzi aklini, amapheyili amabili kumbe amathathu ofisini yekansilini ekhona phana kodwa kwayakwa ntshintsha lokho. Sezike zenza imizamo etshiyeneyo lezi zakhamizi zisebenzelana lenhlanganiso yemathebeleland institution for human rights ukuthi bathole ukulungisiswa ngendaba yamanzi.
Yiziphi leyo mzamo esebake bayizama ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo?
Bake benza ipetition bayihambisa kubulawayo city council ngomnyaka ophelileyo oka 2021 lapha baziswa khona ukuthi hayi vele amanzi asoze buye ngoba nakho bahlalanga okusemthethweni njalo sebeke bakhulumisana kakhulu lo councilor wabo labameli babo bepharlamenti ukuthi babone ukuthi linto iyalungisiswa. Okusuka nje kungani kuyachaqisa igazi ukuthi nxa kusiya kwisikhathi sokuvota uhulumende uyaletha indawo zokuvotela kulaba bantu. Kukanti nakhathesi ngesikhathi se-census bavaliwe ungahamba emkhukhwini yabo kukhona izitika ezitshengisa ukuthi abantu laba bavaliwe. Kodwa noma bevalwa kunjalo kakulama services abawatholayo ukuze bathuthukise impila kahle yabo ikakhulu isikhangele udaba lwamanzi.
Aphosa inhlanganiso yenu ingabanceda ngani?
Thina njengeMathebeleland Institute for Human Rights siyakuzwisisa okuthiwa yibulawayo City Council ukuthi bengaqala ukufaka amanzi kulindawo abantu laba bazagcina bengasasuki khonapho ngoba sebe comfortable. Kodwa sithi ake sikhangeleni impila kahle, sikhangeleni amalungelo, sikhangele impilo yomuntu, isintu somuntu lesithunzi somuntu silimazeka kangakanani nxa enatha amanzi angcole kanje phila endaweni enje.
Kuyini elifisa ukubona kusenzakala ukuthuthukisa impilo yalezi zakhamizi?
Ngabe uhulumende uyakukhangela khonokhu abe esebadingela enye indawo yokuhlala?
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngowenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. INews Day ibika ukubana iCommission ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ithi ayisoze yethule uluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo ebulenjini be-internet, i-electronic voters roll, okuyinto esicunule abantu abaningi. Ikroniko yona ithi abogatsha lwezanusi zomkhathi olwe-Meteorological Services Department baxwayisa abantu ukuthi izulu eselikelana endaweni ezitshiyeneyo zelizwe alitsho ukuthi sokungalinywa. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, Studio 7, njalo. Hayi, abantu bezimbabwe laba bakahlupheki basezahlupheka. Edlong ma beloke beqinisa amakhanda belandelana lezana. Basezawukhomba umzolo otshwala, kusesekuncane lokho. Laba abantu abakuzani basebenzela izikhwama zabo, abasebenzeli muntu, basebenzela izikhwama zabo labantu abawuthi befunda ama-overseas kuphikuphi le mizi ama-messenger. Lineni loke lilandelana lezana loko ethi yeyi zani injinje, yeyi zani injinje, alikabona ndoda, lisadlala abantu bezimbabwe. Lisadlala. ama alizadlala maloke la odadlala lizendlandi itodlana alizizathamba ezimbako lizathamba lizaginqa ingwane okwenu nje ke lani zanu fotelani TCCC iyehlileke la isibona uti yenza isikipe sifake nya silandaba uti iphathe ukuthi ayipi thina sifuna izimbako elungu
Ngiyangibulise ku studio 7 njengansuku zonke uThulani Ndlovu wenkaya kondlo sikhobokhobo mina ke ngithanda ukusola kakhulu lokho okwenziwa nguMnangagwa uEmerson ukuthi uyabethatha abantwana ezikolo ekhuthisa abantwana imfundo besiyayenza nje kumatch ongenanamsebenzi konke abantwana labo ayifika abaletha ama-sanctions ma ufuna ama-sanctions aphume Mnangagwa nguwena owaletha ama-sanctions ama-sanctions lawo anikezwa thina nguwe wena nezanu-PF yakho so mina mbona ukuthi uthi America yini faka ama-sanctions kanjani wena nguwafaka thina ama-sanctions wena khipha ama-sanctions wafaka kithi uzobona izinto zakho zihamba kahle wena nguwe obizwa ngegama lokuthi ma-sanctions namhlanje wena ngokwenza kwakho
Sanibonani Mahlabezulu khulumisa yimo Moses Mdimba Moses mina bengicela bakithi ukuthi iAmerica ingenele cela lesikhulumele nohulumende weAmerica uhulumende weAmerica ebhekilihlo elizweni lakithi elizweni lakithi eZimbabwe bakithi siyacela sibele ukuthi ama elections lawazayo lawa ebesicela ukuthintsha kodwa akusoze kuthintshe uma kube kulokhe kubusa yona lizano izano iyo controller zonke izinto laphana bakithi elizweni lakithi izeki ngezani controlwa izano so akungeke kwafa kwalunga kathesi nanku sokuthiwa izano iwinile mathobo laseyinsiza izano akulazano ukuthiwa iwinile izano ingawina kanjani lapho okuthiwa kuthawe khona abantu ingawina kanjani izano ingawini izano kungathiwa iwinile izano kona kuyiyo esuke ichaya abantu kube sokuthiwa iwinile izano iwina kanjani akulazano ewinileyo kwakithi siyacela uhulumende weAmerica Mr. Joe Biden siyacela sibele ukuthi lisizame lichele
Salibonani basakazi ba Studio 7 basakazi bethu abahle abasikhiphela indaba zinjengoba zinjalo kubuhlungu la kakhulu la lapha kakukho lapho esiya khona la amaphathi ethu lawa ama-opposition istrategy sabo ungathi sisesephuwa kakhulu bazobulalisa abantu kakhulu mpela lapha kulobo nzima la kakhulu laphana bakithi kakula democracy eZimbabwe akula democracy sibushwa ngugoliyathi laphana sibushwa ngugoliyathi ngicabanga ukuthi mina laphana ama-opposition party ezilongo nje bona bedabukana phakathi kusesekude lapho esiyakhona izano PF iyabatshengisa ukuthi khonana ilenduku mpela induku engamanguqonda ilenduku ebantwini so lapha kulokunzima la kakulanto e-right la amaphathi lawa afanele ukuthi khonana bebe le-strategy sibili abaphuma lasho ngoba laba amaphathi lawa bangaba ngabafundisi kanje so bona bebe ngabafundisi ibevumele ukubaleka abantu bechaywa mbona ngathi lapho kulobungozi lapho kakhulu lapho
Studio 7 ya uchamisa la mfana lo ukhanya ngathi ulohlupho I think is childish ngijongani kathesi umkhokheli we-TCCC usethumela amazwi enduduzo womnangagwa in politics you don't do such things in politics konoku ukayisa ungathi uduze kwamnangagwa it costs you ama votes yiko kutshengisela abantu bayagcina besithi wena ukuthi lo mnangagwa you're one and the same thing you are a small puppy yezanu PF vele abantu ungavele uqalise uchamisa uthi kafundi Last time, mina, I did not vote for Chamisa and his party. Last time, MTC. Why? Success in my elections. Umkabe is a choice. Umkabe, what's the name of Chamisa? Nothing, I'm Chamisa. SABC, Umkabe, back again. Then it means this guy very supporter one down. Taka funde luchanga siya sympathizer la siya zamu kusondela uye. But ulahla insoro le bora nge last minute. You cannot be wena ukukhulunywa ukuthi uzokhalela umuntu elincintisana naye elilwayo obulala abantu bakho, chaya abantu bakho, lokhu siyamkhalela. Ama eyebrows aya raise bona.
Labo ve kungabalaleli ve Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amapolisa kwele Uganda asevule uphenyo phezu kwengozi yomlilo otshise wabulala abafundi abalishumi lanye 11 kwesinye isikolo sabafundi abangaboniyo. I-Reuters yona ithi inhloko kahulumende wakwele Bhilithane entsha umnumzana Rishi Sunak uqale umsebenzi izolo ngemva kokuthiya umsebenzi kukankosikazi Liz Truss. Usuna kule minyaka yokuzalwa engamachumi amane lambili 42. Kudaba lwemelika lamhlanje amalunga ePhalamende angamachumi amathathu akubandla elibusayo lama-Democrats azibiza ngokuthi ngama-Progressive Democrats athi aseguqule ingqondo phezu kwencwadi ayilobele umongameli Joe Biden emkhuthaza ukuthi akhulumisane lomongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuze kuqedwe impi yakwele Ukraine ngoba ele Melika lisebenzisa imali enengi kakhulu ukusekela ele Ukraine. Okhulumela amalunga la unkosikazi Pramila Jayapal wazise izolo ukuthi incwadi le bayiloba kudala njalo. Lo kwakungumbono wabo kungakonakali izinto eziningi kwele Ukraine. Uthi njalo incwadi le yavezwa izisebenzi zabo ngephutha bengazivumelanga. Abantu abaningi abagoqela bona abebandla lamademokrasi kanye labebandla eliphikisayo elama-Republicans bachotoze kakhulu amalunga ephalamende la ngemva kokuvela kwencwadi yawo. Singakehlukani sikhangele kancane imbiko elisithumele yona linabalaleli kudaba esilufake ekhasini leFacebook. Udaba lomhlangano weZANU-PF Congress oqala namuhla sizwe ukuthi lithini. Kulo mlungisi Maphosa laphana uthi kwayena u-Obed uyasifuna utsho isikhundla sikamongameli Mugabe ngoba ubaba u-Obed Mpofu nguye esikhulumelayo esithi akekho ozancintisana lo mnanga kwa kuzokuba lo Modesta Chizi uthi ngumsangano lo sebengonkulunkulu yini bomhlaba. Usapuka sikhumbuzo uthi wena how far with sanctions must go avuke sehambile na. Ubekezela dlodlo yaphendula laphana laye uthi ungaze uliphinde futhi lami bengithi ngizobona ukuthi asehambile na ama-sanctions. Kuzoba lo Gibson Gidube uthi wena yini umnangagwa wombulali egcwele igazi onabantu abahluphekayo emazweni abanikazi behlukumezeka suka izithutha kuphela ezingakuboniyo lokho for 20 for 42 years zonke. Sipho Maphisa Fuyana uthi nokafuyana uthi wena angithi vayesaba ukuqunywa amakhanda ngulomgugura hundi. Kusho ke abebandla lezano PF labo ukuthi akabasoze bancintise kwanele mthwaka zomuhle. Libelelanga elihle olivalelisayo ngontungamilinko monkololo kwana wamatukanduna.